asira langa iripongu dhula nje maara nje singakani lenyamazana zona lezi kuruma kanje indlovu zivuya amalanga wonke ende sezidla emachokeni okuthi ingozi enkulu because abantu bazazama ukuvikela izipala zabo namajoka abo and then konapho I think it siyasina kusila le ngozi enkulu so asila langa lamahhala abantwana bahambele evalweni nxa besiye isikolo because yazi kulesilwane lesiyana sesitathisa abantu nzima plus ingwele ebambe imbuzi ezibayeni khonaphana egeti ye-CMD amalanga amane adlulileyo so aswele nzima le nyamazana
kahle kuyini okungakubangela ukuthi kube lo dubo lolu siyazi eminyakeni lihlala kukhona kodwa kukhanya lo umnyaka kungani kubhakile kungakuyikuyini okubangelayo
okunye okubangela khonoko mina ngibona ngathi uhulumende naye kukhanya kasithathi serious nxa sikhuluma le ndaba zenyamazana because isikhathi esiningi kade ngisithi kungayenzakala khonoko njengendlovu baya bezibulala even izilwane nxa sezikuthi sezihambela lapho kulabantu khona kuya kumele ukuthi zenze njani bezibulale but lo nyaka ngingakwazi ukuthi kungaba kuyikutshintsha kwe-environment kumbe ukuthi la zinyamazana njengezilwane ukuthi seziluphele angikwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini but sikala kakhulu ukuthi uhulumende kasilaleli nxa senza njani nxa sikala lo dubo nalolu bayabuya at times and bengahlale kwesikhathi eside ukuthi bezimelele inyamazana leziyana zibuye bezithinde le ndlela leliyana abayaziyo abathena ukuthi nxa lithinta iy'nyamazana ukuthi zingasoze zibuyele futhi kumele ukuthi bezithinde njani so lo nyaka udubo lolu lunzima ukutshana leminye iminyaka ngenxa yokuthi sokule ngwe sokule zilwane iminyaka epelileyo of course zazakhona iyembe but not kaninginingi njengaloo nyaka.